sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions izolo emzameni yokuxazulula udaba lweholo lezisebenzi.
Ungizwa kuthiwa khona sokuhlangana lo president
I-Commission ebona ngezokhetho iZEC ithi isigaba seMathebelele South yiso esihambela muva nenani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale kulinyanga.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bemandla lezanu PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Sethe COVID naleyo kubuthana kwabantu abaningi bolingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njalo sasijayela ukukwenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubekhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi eZimbabwe Federation of Trade Unions eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende. Umsakazo weZBC uthi Mnangagwa ubekhangelelwe ukuxoxisana leziphathamandla zalinhlanganiso bedinga indlela yokuvumelana lezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi nezinye indaba eziphathelane lezisebenzi. Lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uMnangagwa ukhethe ukuhlangana lenkokheli yeZIFT ngoba ekhulumisana layo ngcono kulezinye ezifana nezimta PTUZ leZCTU.
Ungizwa kuthiwa khona sokuhlangana lwalo president ukuthi udivele into yakho ingasalungiseki. Kodwa siyazi ukuthi kuma-negotiation enkulumeni kulabantu abavame ukuba lethuba lokuthi bakwanise ukukhuluma lo muntu ama negotiators nxa sokwehlule ukuthi iZFWTU ikhulume lo president kodwa nje kulabanye abasemuva abafanele babe bakhulume labo akwaliswa sembuso vele siyajoyisana ukuthi umuntu ole mvumo wayisebenzi zingakhuluma lalo muntu abafuna ukukhuluma ngaye. Into enhle ngoba sebimele izisebenzi zonke. Angikhole ukuthi nxa ungathiwa into ziyalungisiswa kuyabe sokuthiwa lokhu ngokweZFWTU lokhu ngeke ZCTU lokhu ngokwezinta lokhu ngokuphithize baye sebemelele izisebenzi zonke.
Ngokubona kwakho kuyini okubangele ukuthi uMnangagwa ehlangane lalabo kulokuthi ehlangane lenkokheli yenhlanganiso ezifana labo zimta labo PTUZ?
Siyazi ukuthi akula budlelwano obuhle phakathi kwePTUZ leizimta lohulumende. Kuqakathekile ukuthi nxa izinto sesihlupha lo ongathi uyezana lo muntu othola isikhoma semali nxa yona i-Federation of Trade Unions nxa bezithi bona balithuba lokuthi bangene eofisini kaMnangagwa kupresident kabanikwe zithuba lakhona. Siyabasicabangela ukuthi ithuba lakhona bazalisebenzisa ukuthi baxoxe ngodaba lezisebenzi zonke. Kuyenzakala empilweni nxa abantu bengathandani abasoze bakhulumisane. Nxa yena uMnangagwa engqondweni yakhe sithi yena PTUZ izimta bavame ukumelela izifiso zamaqembu aphikisayo. Imicabango yakhe uyabe ephambanisile kodwa imicabango yakhe empilweni yazi uyazizakala ukuthi abantu baye bengakhulumisani lobe endlini sibili kula bantu abangakhulumisaniyo. Into esifanele siyithathe nje njengoba iyikho khona.
Ubona ngani ulayo yini imali efunwa izisebenzi zakhe kakhulu amatitshala athi afuna yona i-540 US$. Engaba la yini imali engako?
Siyazi ukuthi thina ilizwe lethu ngaso lizwe labayanga. Sile impahla eziningi kakhulu ngaphansi komhlaba, kumhlaba wethu. Uhulumende silayo, esilayo lo uyabhizisa izimali, khangeli amasocha, amapolisa, imprison service, abantu baningi kakhulu. Amanye ama public projects abayenzi abawenzayo kangenisa izimali kulezi mali eziningi ezema diamonds, igold okuphunyiswa okungekho emthethweni. Imali ikhona, angiboni ukuthi ungaswela ukuthi uyehlile ukubhadala izisebenzi zakho wena. Ungabuza ubona izimoto abahamba ngazo omnanka kwa convoy yakhona izimoto ezingu-40 nxa besiya emhlanganweni engaphandle kwelizwe bahamba bengu-100.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
I-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isigaba seMatabeleland South yiso esihambela muva kunani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale mhla ziku-1 kuyona le inyanga. Kumbiko owethulwe izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter, i-commission le ithe bayinkulungwane eyodwa kuphela 1133 asebebhalisele ukuvota kulesi sigaba seMatabeleland South. Izek iveze njalo ukuthi iHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abazinkulungwane phose eziyisichiyagalombili 7841 asebebhalisele ukuvota ilizwe lonke jikelele kusukela mhla ziku-1 bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 25,603. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu uMnumzana Efidlela Ncube.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo elisuthisayo elenza abantu bathi bona yebo sekuqondile. Kusesengumango nxa uqathanisa inani labantu beZimbabwe okuthiwa yi-population labantu ababhalisele ukuvota, abantu ababhalisele ukuvota liphansi kakhulu inani labo. Ngakho-ke kusadinge ukuthi kulungiswe khona lokho, kusadinge ukuthi abantu registe ngobunengi. Kodwa-ke kuyakhuthaza ukuthi bakhona abasukumayo, kuyabonakala bayasukuma, kodwa basadingeka basukume kakhulu ngokuba akukalungi ngendlela ebefanele ibe yiyo. Inani liyadingeka liqanise kakhulu.
Abadala bathi esalamuva ibanjwa izinja Ncube, ungabatshela ukuthi nxa sebethe balahlekelwa yilawo ma-constituencies kutshone kubo, kubaphatha njani?
Inani labantu ababhalisele ukuvota yilo elisetshenziswa ukuthi isihlalo ephalamende babe laso abakuleyo ndawo kumbe bangabi laso. Bangaba balutshwana abantu ababhalisele ukuvota endaweni ethile bayalahlekelwa isihlalo siye kwenye iprovinsi, kanti-ke njalo babe sebelahlekelwe yizwi lokukhuluma, sebesweloza bamela endaweni leyo abakuyo. Bayamdinga umuntu ozabamela ephalamende, abakhulumele kwezentuthuko, kwezezikolo, kwezezibhedlela, abancedise entuthukweni. Nxa kuza kunywa ilizwe okuthiwa i-delimitation, kuyakhangela ukuthi abantu abasendaweni ethile babhalisele mhlawumbe kancane nxa uqathanisa la kwenye indawo, bese kususwa leso sihlalo siye kwenye indawo lapho ababhalise khona kakhulu. Okungenzeka ukuthi endaweni lasike sithi kuseGwanda khathesi mathathu ama-constituency, ungagcina usule yodwa kumbe ezimbili. Ensiza ungagcina usule yodwa, ungasela Nsiza North le-South, ungagcina usule yodwa iMatopo, ungasela Matopo South le-North, ungagcina usule yodwa i-Bike Bridge ingaseku-West kumbe i-East, ungagcina ungaselayo iBulilima West, iBulilima East, usule Bulilima eyodwa. Ingozi yona leyo, abasukuma abantu babhalise ukuze bagcine izihlalo zephalamende zikhona.
Njengoba abantu belokhe bemadolonzima, kuyini okunye okungenziwa?
Ziningi izinto ezincedisa ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Okokuqala, lolwazi lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bavote, okumele sabalaliswe izeki lenhlanganiso ezizimeleyo lo hulumende lama political party la akhankasayo lama candidate. Okwesibili ukuthi abantu bale ncwadi zokuthi babhalise kumele babe nama birth certificate abaphilungelo lokuthatha isithupha, isithupha yiso obhalisa ngaso. Ngakho uhulumende kumele abone ukuthi akula muntu loyedwa ongela sithupha sokubhalisa. Okwesithathu okuqakathekileyo ukuthi abasezihlalweni babuse ngendlela epha abantu izizathu zokuthi bakhuthalele ukuvota. Okwesine okokugcina ukuthi ukhetho esilwenzayo lube ngolukhululekileyo, abantu basuthiseke ukuthi nxa siyavota izwi lakhe lizahlonishwa, ivoti yakhe izabalwa, ihlonitshwe njalo ukhetho luhambe njengalokho abaningi bevote ukuthi balufuna lube njalo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
ibandla leCitizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bebandla leZANU-PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Shamisa ubekhangelelwe ukuya kobulawayo ngempelasonto, kodwa ngenxa yomumo wezomvikela wakhe abathi kukhanya kungamanga kuhle ikakhulu kobulawayo kasayanga. Sixoxe loncintisa ukuba ngukansila kawatch 8 kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu obelomcimbi ngempelasonto okhokhelwe ngomunye wabasekeli bakamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube.
Sibe labantu abafika i-300 abazileyo, ikanti ke besilethe kakhulu ke ama-polling agents, the campaign team, lezakhamizi. Kube kuhle kakhulu. Umsekeli kamongameli webandla le Professor Welshman Ncube ube guest of honor lapha afikeke laye wakhuluma khona. Sikhuthaza ke ekuthaza loZulu ukuthi abuye azovota mhla ka 26 March kuyavotele ke i-candidate yethu ke Edwin Ndlovu ward 8 khonapha kobulawayo. Hayi, kuhambe kuhle kakhulu.
Abantu babone kulabantu abalutshwana kade besembuthanweni lowo, inani kade likhona litshengisa ukuthi ibandla alilasekelo. Uthini wena ngalokho?
Umcimbi besilawo umcimbi weward lakho ewardini sananzelela silibandla leCitizens Coalition for Change. Silenhlelo ezimbili esizenza ke sikhathi sinye. Silohlelo ke lokubhalisa abantu ukuthi benelise ukuthi bavote. Kule team ebihamba ke ikhuthaza uZulu bethwala behanjiswa ke ezindaweni lapho kuregistwa khona ukuthi baregiste benelise ukuvota ke umnyaka ozayo ka 2023. Bezokusithi ke abanye ke singena ke ebantwini sikhankasela ke ama-by elections. So kobulawayo ke silama ward angu 8 aza ke ku-by election, sibe ke lama constituencies ayi-2 lawa aza kuya ku-election. So i-ward nye ngayinye ibisendaweni yayo labo belungiselela ke eyabo i-campaign. Ikanti ke abantu abaningi ke njengebandla sivumelana ukuthi kabangeni ke emgwaqweni badingi abantu kumele be-register bayivota, ngoba kukhanya ngani nxa kungabambekanga kuhle ubulawayo ngaluza ke ama-seat edalela e-parliament amabili evele nje ile 12 ibulawayo ibisisala le 10. Yikho ke siyaluqakathekisa kuhlelo lokuregister kwabantu. Yikho ke abantu abaningi kabebandla ke babhoda ke bekhankasa ke bekhuthaza ke abantu ukuthi bambe be-register. Thina kwethu besikwenza ke siyi-ward, njalo sikwenza siyi-ward besibize ke i-campaign team yethu elabantu abangu-100 sasesibiza nje lezakhamizi ukuthi zibe khona lazo. Kuzakhamuzi kulabantu abafika i-200, i-Residents Association, e-Thorn Grove, eMzilikazi, e-BF ke lengubo yentsha. Yikho ke hayi abantu bebebaningi ke ngendlela besihlele ngayo, ngoba besihlele phela ukuthi ke kube ngokwe-ward abanye basendaweni zabo. Abantu abaningi njalo bebebuthene ke kuwa-26 lapho kade kumele kwenziwe khona i-confirmation ye-candidate ozamela i-council. Yikho ke kwasekudluliselwa phambili, kodwa ke abantu bebevele bekhona ngalo amalunga amaningi awe-party. Kanti ke amaningi amalunga ke abhoda asabalala obulawayo wonke ke akhuthaza abantu ukuthi bahambe baregiste bayivota. Umongameli webandla bevele ngelahlelo lokuza kobulawayo, njalo angithembi ukuthi uzabuya kobulawayo, ngoba ama-by election la khona elizwe lonke akho kobulawayo kuphela. Njalo ngemithetho ye-COVID nale ukubuthana kwabantu abaningi ngibona ingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njengalokho sasijayela ukukwenza. Yikho uzananzela ukuthi kasoze ke sibe le-star rally ke kungakayenziwa ama-by elections lawa nxa ama-restrictions e-COVID nala siyabe singena nje si-team ye-campaigner singena ezakhamizi nisicela amavoti.
Umnumzana Edwin Dlovu ngozancintisa ukuba ngu-councillor ka-Ward 8 kobulawayo ekubandla le-Citizens Coalition for Change. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele izolo, kodwa kulabantu abafika phose amakhulu amabili 222 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-COVID-19 selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1884, kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bedlula inkulungwane ezimbili 2182. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uhulumende useqinise isandla kunhlanganiso ezizimeleyo ezicothoza amaChina. Umqondisi wokwethulwa kwembiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Chris Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kule nhlanganiso ezizimeleyo esezisetshenziswa ukugenqula uhulumende ngamazwe angentshonalanga ecothoza abavela kwele-China. Owake waba ngumphathi mtambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele abantu ukuthi bayembulala eKenya lapho acatshe kona. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter, uMoyo uthe wethula la mazwi wenzela ukuthi nxa abafuna ukumbulala bengaphumelela, umhlaba jikelele ube kwazi ukuthi nguMnangagwa. Manje sengilitshiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Eli njani basakazi bukaStudio 7? Hayi, thina siphidile impela ngapha. Hayi, sibona nje uhlupho lolu esililethelwa iZANU-PF. Hayi, asazi ukuthi nalo muntu silofaka ku-X kuZANU-PF ukuthi umuntu opheleleyo khanda sibili. Hayi, asha thina siyaswela. Kathesi sebefaka umthetho lokuthiwa kupaka imota sokuyi-$16 ngelanga eBulawayo. Hayi, imithetho yakhona shuwa. Asazi kusiyafika ku-2050 ukuthi kuya kunjani umuntu asokuthiwa ukungena eBulawayo imali engaka. Bantu bakithi asisukumene sikhiphele sivotele enye iparty, sikhiphe iZANU-PF. Iye malaphi njengoba ingangeni kuma-presidential election? Asiyivotele kuma-councillors. Sifakeni u-president sithi noma uChamisa noma ngolo uSangilizwe. Sifake wani as long as kuphume iZANU-PF ku-power. Ama-councillors ama-MP sivotele yona iMR. Ngoba leyibona iZANU-PF imithetho yakhona isifakwa manje ukuthi ayisimthetho eqondiwa le. Imithetho ezodiliza abantu kuthiwa abantu balweli ilizwe ilizwe loku alilwangalilalizwe lithathwa ngahle nendlela lalizwe.
Ye, sanibonani bantu bakaStudio 7 ojonga olabo nabontungameli nabojonga bonke nabo-blessing nje nonke ithimba bakaStudio 7 kungakhathalekile ukuthi ngokweshona mbehamba esindebeleni ngiyanibingelela nonke. Ngikhuluma noJoseph Teplant. Yazi ngifisa nje ukuveza nje kancane ngingivezela abantu bakithi laba bathi abantu besishweni nabala. Yazi ma ufuna ukubona akulalele uRadio Zimbabwe yikho zofunda khona ubono zithisa ukuthi kulobandlululo isindebele kasikhulunywa uRadio Zimbabwe ingoma zesindebele nje kuphongupha kwambijana nje ukuthi njini yawo kavela kakukhulunywa sobona ababantu ababelokhu bethi thina simasikhala bona bethi siyabandlula angazi ukuthi ngabantu abanjani. Umqondisi impela kayibambe engayekeli qhubeke nje nge-MRP sibelayo nje ukuthi engathi nathi amandebele ngapha singakhululeka uma nje ungabheka bacindezela nje lezo lezi zenzakala e South Africa ukuthi amaphepha asalokhuzwa yibo abantu bezanu bona babahamba betshela oRamaphosa ukuthi libavalile abantu laba sibizele xoxe ngoba bayakwathi abantu besindebeleni ngobuningi asila maphepha ngabantu bezanu ngabantu bezanu ngempela izanu mpela yisisithi esikhulu kona lo mhlaba lako okunye okuningi siyakubona kodwa ke izanu mpela thina sibuhlungu kakhulu ngakho ke lani bantu bakithi elingakuboni alikeli ukubone mpela ukuthi sithwele nzima kanjani ngabona abo bantu ngiyabonga
linjani linjani basakazi bestudio 7 hayi siyabonga ngendaba elisinika zona nsuku zonke ngemihla ngemihla siyabonga kakhulu lami nokhulumayo umoya lapha eNtabazintuli ngiyawezwa amaphathi akithi lawa lokhu ezama ukukhankasa ikhankasela ama-by-elections abuyayo lokhetho oluphule luya next year but ngiworried kakhulu ongamaphathi okuningi lokhu okubuya kuzodisturba okunjengokwabo Monzora omakhuphe hayi badoda lokhana ikugeni isizalo isupport because nxa i-opposition siyaqamuka iqamuka iqamuke kangaka kambe sizatholani akona nto siyayithola ngoba izami yona iyabe lokhu ilosekelo olukhulu emakhaya igcine sithatha labanye abasethawuni kade bejekele uMonzora ngoba uMonzora vele kakulantayenza amakhupha kulantayenza badlala ngabantu kodwa-ke hhayi asithembeleni ukuthi nxa singavota sonke ngomnyaka ozayo kungaba lo tshintsho kelizwe ngiyabonga
basakazi abalaleli westudio 7 ubuka njani ufeqinisa lo okhulumayo ikhuluma esejohannesburg ekhaya kuselupane ejabhiwa ekana balaleli bestudio 7 kodwa ngabe niyathanda yini ukubona ukuthi thina ezinje singamazimbabweni abantu awamanye amazwe siyabanukela nje nawe sewuze uzimbabweni nawe uze ube namahloni okuthi wena uthi uphuma ezimbabwe kungangcono ukuthi uphuma emozambique uphuma ezambia uphuma eangola uphumaphi kunokuthi wethu uphuma ezimbabwe ngoba izimbabwe ungathi nje angazi noma leliya lizwe lakithi laqalekiswa angazi noma kwahamba kanjani angazi noma libuswa ngabantu abarongo abantu abanganaye unembeza yikho nje nakithi sunga abantu sebengasenaye unembeza nakithi sesiyinyamazana phela thina njengamazimbabweni sesiphenduke saba iy'nyamazana zeganga sesiphenduke saba iy'nyoka umabona abulawe ngendaba ze-government yethu ngendaba zikahulumeni wethu onguyena odosela kwesakhe edosela ingubo kwelakhe isayidi akhohlwe ngabantu bakhe noma sithi sikhala sizwayo kanjani akekho nje osizwayo noma singaze kuye kukhala okusadiki isadika ayizwa kuye ku-AU ayizwa kuye kune-United Nations ayizwa ngalolo hlupho esiluhluphekayo eZimbabwe ngaleyo nkinga esiqondane nayo esibhekane nayo siseZimbabwe singabantu baseZimbabwe ngempela uMnangagwa noMgabe bayiqedile iZimbabwe straight awutshiwe ngalaba bayiqedile iZimbabwe ababoni thina ngapha phansi ukuthi sihlupheka kanjani kungangcono uma ngabe ubona ukuthi asukwedlulile phela kungcono ukukhuluke kungene abanye manje lapho eZimbabwe bazitshela ukuthi bona yibo abalwa impi yibo abazaphatha umbuso impi kuyukuthi nathi thina sasingalwa kade singaphathanga isibhamu sangena isigaba kodwa nathi laba bantu ababesezigangeni babefikelwa yithi babebulawela iy'nkukhu zethu sasibulala iy'nkomo zethu bafikelwa yithi bona sebezitshela ukuthi bona yibo bodwa abalwayo kumele bavuse hhayi izimbabwe madoda iseyimoshakele ngempela ma ngabe izalo mpela ma ngabe kufeka inje uyabheka nje imigwaqo injani ingamagodigodi manje asifuneke yifeni ezibhedlela kuphi kuphi lana emazweni la esikhona siyanyanywa siyathintwa abanye kwamanye amazwe ababathithi the way abathitha ngakhona abantu bezimbabwe
sanibonani sanibani wasithakazi wasitio 7 ukwingelela ongwenya hayi ngikhala ngolawulo omkhosi ngemfundo esekhaya manje imfundo leyo from 2020 up 2022 manje hayi imfundo yawa imfundo ayisekho and igengi le eqeda form 4 manje 2021-2022 siya phambili ngendlela isimo esikhona othisha bastrike othisha baholi uzofundisa kanjani ingane omunye umuntu eyakhe ingane ingafundi angathi uhulumende wayengakuboni ngani lokhu ukuthi imfundo iyawa or mhlawumbe bajabula ngoba bona phela iy'ngane zabo zifunda ngaphandle kwamazwe and bafunda ezikoni eziphezulu imali ephezulu thina abantu esingenalutho siyasokola but bebangakwazi belungise imfundo iy'ngane zifunde nje kahle njengabefore izimbabwe isaziwa ngokuthi ngemfundo ihamba phambili but soke ungenele obaba lo mnangagwa lona hayi azomoshe yonke into angazi ubaba ugawule bona babemsekela bemncoma amncoma ngani ngoba imfundo iyawo or mhlawumbe umuntu ngoba phela ujabule into elakhe iphokethi limnandi kumele
salibonani basakazi be-studio 7 ngikhuluma lo mlilo njengamanje ngikhuluma nani ngise-South Africa e-Johannesburg ngilapha ngokusebenza kodwa ekhaya ngibuya enkaya nje bengifunda lapha iwork ematerial staff enkaya bathi ngisikazi naye asakwathi ikhulumani FM ufike akhulume khona ethi seyakhe izikolo ezintathu igonye dabe le sakonda wonke ukuthi wakhe ama-secondary schools uthi wayakhe ngemali engange 2 million zimdollars kambe 2 million zimdollars yimali ukuthi ungaze uye kambe emsakazweni ufike ukhuluma amanga angaka umuntu omdala thina sithi sithuse abantu ukuthi bayesimene ephalamende kanti sithuse ama-actors abantu nje abafika ngale ba-acte baye-ade ama-numbers kungekho into abayilandile ngale bajike lapho bazotshela thina abantu esabathuzayo sithi mhlawumbe sithuse umuntu ozosimela kahle ephalamende ahambisa izikhalazo zethu ephalamende alande umuntu omdala kuyadlala ajike lapho azotshela thina amanga umuntu esamthuzayo ngizwe nginokudana okukhulu ngento ekhulunywe ngusikazi naye amshure izakhamuzi eziningi ezenkaya eziyifundile lento ozayizwa emsakazweni ezimbabwe kukhulumani FM wakhuluma eminyakeni wathi we are not grateful ukuthi umgwaqo wenkaya usuyakhiwe uvele usukhandiwe and khonapho ukuthi ukhandwa angiyibone into akhuluma ngento ikhandiwe efuna nje ukuthi yena ajabulise abantu bakhaba ama-paymasters abo iZANU-PF ukuthi abantu bayivotele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi ubhubhane lo-COVID-19 luya lusiba nganeno. Umcebisi kamongameli Joe Biden kwezegciwane le-coronavirus uDokotela Anthony Fauci uthi sesifika isikhathi sokuthi abantu bavunyelwe ukuzihambela bengagqokanga ama-mask. Inani lababanjwa igciwane leli selizinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Hayi gciwane lezi nsuku selingamthwala inganeno lanxa silandela nje ukuthi lamhla emanumber lawa baphansi uzonke ukuthi kugula abangaki kufa abangaki hayi inani labafayo selisiba lilutshwana kodwa balokhu bememezela ukuthi hayi abanye bayagula basile laba ababevele bekade behlatshiwe abantu abagula bengasili ibona laba abala ukuhlatshwa bayatsho nje ukuthi lesi bhedlela siloku sigcwele so kuyakhanya ukuthi umkhuhlane sesikhona ngenxa yokuthi njengomuntu nje umbe osebenza labantu kumbohlala labantu uyezwa ukuthi uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID kodwa hhayi abantu sebegula i-COVID basile kodwa nje sizwa kuthiwa abangasile yibona laba angahlatshwayo ngoba o-anti-vax abangafuni ukuhlatshwayo babahambayo gciwane hhayi selinganeni sibili kuyakhanya nje ukuthi hhayi sokunganeni la xa usuhamba ezibhedlela lezi suku xa uzigulela omunye umkhuhlane ongasiyo u-COVID sebewamukela esikhathini esidlileyo bebengasamukela abantu abangela COVID
ubona abantu balokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle
lapha e-Washington State umbeni ngithi i-Seattle area basagqoka abantu amamask lokuzama kwesinye isikhathi ukwenza i-social distancing ngoba ungakhangela even indawo zokudlela sokwavulwa kodwa uzananzelela ukuthi ematafuleni kalihlalelani eduzane ligqisa amatafula kube labanye laphana lalaphaya kutshengisa i-social distancing sesekhona and enye into ekhanyayo ilokhu like i-public transport balokhu besa-social distance ngeza ukuthola abantu ngaphandle nxa bevela from the same household begade bahlala ndawonye ibhasi ngangizibone mina lo bangayigadanga isedlula abanye abantu ema bus stop nganqothe ngonye driver inandi lakhe le social distancing phakathi kwebhasi labe selanele kunzima lapha uthi ungafaki imask ngoba abantu bayakhangela ngendlela ezimbi bakhangela ngelihlo elibi lokuthi thina silo governor vele ohlala nje qonqosela kuphela isikhumbuzo ukuthi you still have to mask and social distance okunye futhi okwenza ukuthi abantu ba mask le social distancing kuye kwathi ngesikhathi isikolo zivula lapha kuvula abantwana abagulile so nxa ungagulelwa ngabantwana kusokuyagula lo mama lo baba ngkhaya lanxa kade bengabehlatshiwe but baye bagulagula abantu so khonkwana ukugula kwabantu kuyalikhumbuza ukuthi hayi i-COVID kayikahambi kayikapheli ngoba elasezitolo nxa ungena loba nje bengasakhangeli njengakuqala uyahlangana lomunye nje u-antivax ongena engela mask but eminyango yezitolo bayatshela ukuthi abantu bangenela ama-mask kodwa bakhona oziqoqoda
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State eSeattle singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions kumizamo yokuxazulula udaba lweholo silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.